So we seek out this in Dabaku VOA in Debele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 21 kuNkwezi 2023 mukipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizathola kubuyela bona abantu abantu ababevile bekhona kwaba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Kulabanye abantu abathi kaluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwe-CCC candidate selection process. Kuyaxokozela kumali saya kuqembu le-Highlanders. Salethulela zabatsha ezokholo lwesiKristu lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Kulabanye abantu abathi kaluqhutshwa ngemfanelo uhlelo lokudinga abazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kodwa ibandla leli liyakudlula lokho. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abantu abangoprovincial odeputy babo. They are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho babancu?
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi candidate yayingu-MP yadliwayo yiyo buyezo announce umhlangano e-announce ama-date etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu lalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi enkayi South, unga-checka umuntu etusi ombuzayo uza kutshela nge-candidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu. Baza kutshela ngobaba ulokhuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebiswa ngendlela engayisi.
Kumele ingakwamiswa njani?
Uyabona into yokwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona fana abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade engu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Yibo abantu who decide who is going where even ku next election. Abantu bona kufana bayazikhetha bazifake ende kabafike. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu abantu ababevele bekhona khonapha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye-Freedom Alliance. Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uyakulandula lokho.
Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo luhamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama-studies amane khathesi sesiqedisa esithi i-validation le-consensus lapho ama-stakeholders abahlali besigaba mbekuku-ward mbeku-constituency abayokuthi gwaqa bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho-ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizaqedisa nje khathesi ngoba azange sifuna ukuthi sibambe inhlo ngekhanda, njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Yinto yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition, le yinto yokuqala ezweni. Yikho-ke sizabe lokhu si-improva iyenze.
Kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bawamafa bathi uhlelo lolu aluqhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endaweni lapho beyifunayo, abanye abantu bengahambi into ezinjalo. So bayakhona ona khonapho.
Kwakhathesi akulangitsho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ufuna ukukhuluma izinto bangale lwazi. Izolo nje lanamhla lokhwede simasingo, next week lanezikuya iziki sabe siqedisa iBulawayo leHarare. Akunakuxabana, into zonke zihamba kahle. Sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesiqedise singathi.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le-CCC. Bestofa laye ekobulawayo. Abalimi bathi ukulima usetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo kwenza ukuba abangela amatalakita kumbe inkabi zokulima begebhe amagodi amancane emasimini behlanyele abakufunayo. Bathi lokhu kubalethela izivuno esihle.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi yi-intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa okuthiwa ngogatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi President Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulima ngoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba futhi kuya-accommodate umuntu wonke okokuqala. Xa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Xa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisetsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagodi akho ungasebenzisanga i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini. Igodi lelo ubusulivala ngotshani. Xa izulu lisina amanzi ayangena egodini, xa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlele two weeks lingananga, isilimo sakho selo silokhu sihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobu manzi. Ugatshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini. Umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani, nxa kungukuthi ungofake wakwani ufida igodi lakho. Igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi ihlanyelo yakho uzayifaka khona. Akufanani lokuthi ulime ngenkomo ubuthelile umquba kwezinye indawo yabo ungafikanga kwezinye indawo yawufikile, kodwa kugatshompo kuyabe ukwazi ukuthi isilimo sakho lapho sifake khona definitely kulo mquba, kutsho ukuthi isivuno sakho sikhangele isivuno esinjani esingcono kunalokho oyabe uza kwenza nxa usebenzisa ezinye izindlela zami zokulima. So ugatshompo uqakatheke kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane esabelweni seMatabeleland North.
Sikhangele bakithi i-climatic change isiguqulile umkhathi, umkhathi izulu alisani ngendlela eyiyo njengakudala. So okukhuthazaka kakhulu ukuthi abantu kabalime indlela zikagatshompo lezi esizifundiswayo. Ugatshompo indlela enhle elula yokulima, ugebha amagodi akho. Kuyavuselelisa umhlabathi, lobo umhlabathi athi usugugile ungani usuvuthukile, ungahlala ugebha amagodi wane ndawo ufake umquba kuyavukeleka kunone kube indawo entsha kakhulu emangalisayo. Ungathi uyakhangela futhi lesivuno ositholayo kakufanani nokulima njengalokho esikulima ngenkomo. So kuyakhuthazwa ukuthi abalimi climatic change lesiyibonayo, isikhathi sezulu sesisincinyane akusaqedakala ezomkhathi, siguquzela ukuthi abalimi belime indlela zikagatshompo zenezo esizifundiswa nguhulumende hlilo lubizwa kuthiwa yintwasa.
Incwethi kwezokulima umnumzana Everson Ndlovu uthi ukulima lokhu kunceda abalimi abaningi kakhulu eZimbabwe lawamanye amazwe.
Asithi usufake isivuno sakho phansi sesimile laphana, uyahlanyela amakhabe amajodo anabayo lawo ayakhava indawo yakho, aya acta njengani njengemulch. Kubuye futhi ngithi kanengi-ningi besikhangele ukuthi abantu bayenza ugatshompo but bale belokho behlanyela umumbu. Let's also go for small grain, esithi lezi suku i-traditional grains, unyawuthi, ibele, uphoko. Let's go for small grain ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama drought ama dry conditions so kuyaphathisa futhi singagijimisa umumbu tinasema te balanced ngoba wonke umuntu udle umumbu you rather lime ivele lakho xa ungafuna ukudla iswa sakhona ulithengise uyethenga impuphu yani yomumbu but you have made man there ongwebu laba they are promoting a small grain meaning good there is a ready market for a small grain so ia acta therefore as insurance kuwe even ungathandi kuyidla
kodwa kulabanye abathi uhlelo lolu lihlupha ngokuthi ufunakala amandla ukusebenzisa ikhuba lezandla lokunye ngimele iStudio 7 kuse Maryland ngokhips Dube.
Sangangena kusigaba esilandelayo siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine lithi kungamanga luhlaza tshoko ukuba iRussia selithuthune idolobho le-Bakhmut. Abantu bayo kwele-Sudan bavumelane ukuba kubekwe izikhali phansi kwezinsuku eziyisikhombisa kuzadingwa indlela yokukhulumisana umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje ngilomchumayeli okholelwa njalo kwezamasiko umnumzana Vusani Sfanda usiphatheleni namhlanje
sibonge babunkomo labalaleli engiphathele khona namhlanje nangu bengilombuzo ngingedwa ngizama ukuziphendula masibuka umdali yonke into akayidalile kazenzanga futhi uzidale nje sisonke but sangafani amaChina balenkolo yabo iBuddhism ekhambisana lesiko labo uNkulunkulu uzambula kubo through inkolo yabo nesiko labo amaNdiya labo balenkolo yabo okuthiwa yiHinduism amaJuda balenkolo yabo okuthiwa yiJudaism amaArabs balenkolo yabo okuthiwa yiIslamic Muslim uNkulunkulu uzambula kwinkolo yabo langendlela zabo amakhiwa abelungu balenkolo yabo okuthiwa yiChristianity uNkulunkulu uzambula through inkolo yabo namasiko abo ithini inkolelo yomuntu omnyama ithini inkolo yomuntu omnyama uNkulunkulu azambula through ngayo namasiko abo ngokusidalile umdali kasifani esidalile siyizizwe lezizwe usiphi indlela yethu yokukhonza engafani la masiko ethu kawafani uzambula ngendlela yethu asidale ngayo ibithini indlela yethu yokumkhonza umdali mandulo before colonization ibithini indlela yokumkhonza umdali lapho sibe sibona umdali ezambula sibona silamatsha akhulumayo njenele ebe sibona umdali impela ukuthi uyazambula umuntu omnyama kube kuyena yena obephowerful ibithini inkolo yithi inkolo yethu African spirituality besimkhonza ngomoya umuntu omnyama umuntu omoya uNkulunkulu bezambula direct kokhoko ubeziveza direct kokhoko sasuka kade bephowerful siphumile thina endleleni yethu salandela indlela yezinye izizwe that's why izweni kunje sasuka izweni kunje siphumile endleleni ebesixhumanza nomdala ebesimbiza asizwe ebesimbiza asisabele saphuma sithi namhlanje wayi kunje wayi kubulawana wayi simo sinje wayi simo sinje wayi thina wayi singazibuza ukuthi sisahamba ngalandlela umdala wayisidalele yona na ngoba izizwe lezizwe uzidalile zonke izizwe waziphi indlela yazo yokumkhonza ithini indlela yomuntu omnyama ithini indlela yethu as an African uNkulunkulu asamukela ngayo basizwa ngayo asibona ngayo once sayithola samazi leyo ndlela umdala uyochibilika benathi ngoba kuphi ezweni kubi ezweni asikho isikhathi sokunzima sokuphila esidlula lesi sikuzo kuphi ezweni kubi ezweni ithini indlela yethu umdali ebesimemeza ngayo asizwe Ndomi yamu ya chanda za every ukona tukumi ya kulege, ndabe ni ya kulege, emanzi ni ya kwa igupi na kupu ya kulege. Patumu ya ligasi izu, uoga izi mozi, kubega siba wesu, danu kutu zibe peti. Iti ini njela yetu, eskomanza lomu, uoga izi zile vizu, ziba mbelele gu njela yako. Bale njela yako, ama mkonza na wimtani, ama tiba mememeza sabeli, China is an African, iti ini njela. Wanzi za itola njela, za ilandela, izi njela kulega. Punca lu cibli kabin nanti, mungkin sesuatu Yesu lu, orang kulu kulu om dahala soalin lagi, gua pete mula kabin Yesu, mungkin dah ulah ulah ini, si kombin jela itu pilih muda, selagi ini, wabi zizu le zizu dia ya zin jela ya z, kau tu tine even African in jela itu siya, si boni ini, ngoba one side calling jela itu, nanti tu fana resmi zizu, si wabi rasa be powerful, si abu yela ube nanti muda. Kulega sifunga siti zina.
Lolo, beguluhlelo, vuselela umoya. Silo mchumayeli, umnumzana Busani Sfanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye, ngeviki ezayo. Igama. Mwentunga milinko mo.
Siyabo wankulu mwentunga milinko mo. Sige sizwe eza masigo la mtaanje.
Sehana masigo wezi mwemani. Hila ubaba mkulu.
Uchelo lo masigo lo kupila kubantu nsuzonke. Namta kupa ngota walo nkubalo. Ambe nkubalo kuyini. Uzasazi utabalolo slominza na mbuso ngwenya ingweti kweza masiko esintu saka mungela kuhlelo ngwenya
ngibingelela babuduke labalaleli bakho bonke nje jikelele kanye labasakazi bethu ngithi namhlanje nje ake sithathaneni ke sibuyelele endulo sesibheke ezamasiko ikakhulu amasiko ayesenziwa kumbe imkhuba eyayisenziwa xa ngabe kuchoniwe lizakhumbula ukuthi kulesiko elalibizwa kuthiwa ukudliwa kwenkubalo inkubalo ngizathi mina inyama noma ngithi sidlo esasidliwa ngenyama okwakubulawa imbuzi imbuzi leyo ibisihlinzwa nje ifitshane kuphela kuthi nxa sekwenziwe njalo bese kuphekwa kuhlanganiswe nemithanyana nje ehlukahlukene eyaziwa kakhulu ngumelapho wendabuko noma inyama nje kwakuthi nxa kade kuchoniwe ngosuku oluzalandela uzafika lo ozaba ozobadlisa inkubalo akangene ekhaya ufika nje ame ngaphandle laphana laba basekhaya sebezaphuma ke bafike laphana bahlukane ngokobulili omama babe ngapha obaba babe ngapha wayethi ke nxa esebadlisa leyo nkubalo noma ngiqale ngokuthi yayisenziwa kanjani inkubalo kwakubaswa umlilo umlilo wakhona wawungabaswa ngenkuni ezilameva njalo inkuni zakhona zazingathezwa phansi okumele zithezwe phezu kwesihlahla njalo kwakuthi ke lowo muntu ongiyoza badlisa inkubalo abesepheka inyama leyana ehlanganise le mithi njengoba sengike ngatsho uthi nxa sekunjalo abesepheka isitshwala esenziwe ngophoko okanye amabele okanye izimba lemve
ngozalazongwenyasuke akuchazise kancane ngakhonokho ukuthi kwakuvele ukubanjwa njani
kwakuthi nxa isidliwa leyo nkubalo uphinde futhi kubilise elochako lubekwe laphana okanye amanzi lalo futhi luzofaka izimpanjana zemithana ethile okuza kuthi nxa sebe sidla laphana omama bazafika laphana bame phezu kobulongo obuzabe bunjwe ngulowo melapho wendabuko labo baba bame ngale lizananzelela futhi ukuthi obaba babesidlela phambi kwesibaya leso sidlo omama besidlela ngale esiphaleni njengoba siyazi ukuthi omizo kuthiwa isibuya kwakuthi ke nxa sekunjalo sebemile khona lapho uzobaqhubela nje lowo isithwala lesi siyabe siphekwe ngamabele noma ngophoko kuza siluma aphinde sikhafule yabe sethatha uchako lola alumumathe aphinde alukhafule emva kwalokho ke kuzabe esethatha le nyama leyana layo futhi ayidle kodwa angayiqhoba amathambo okuzathi uma sebeqedile khona lapho-ke lowo melaphenda boke beseqoqa wonke amathambo lawana kwesokusithi-ke lo uyabe ngekho ngalelo langa umelaphenda buko wayethatha isithwala esane esiseleyo ayesilengisa nxa singesabomama silengise khona ngale esiphaleni nxa singesabobaba uzasilengisa emnyango wesibaya abazafika la abazafika benza into efanayo la yayidliwa kanjalo kwinkubalo inhloso yenkubalo kwakuyikuthi kuyisusa ithunzi elimnyama lokufa lele selingene kuleli khaya kuphinde futhi kunikezwe nesithunzi kulaba abasuke bekhala yiyo ke indlela inkubalo eyidliwa ngakhona abantu bananzelela ukuthi kule khubalo kuphinde kube nenkubalo kuyizinto ezindile ezingafani lezo kodwa zonke zenziwa ngemithi
hayi ke udokotela luma lapha namhlanje kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa ngenkubalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
kwezemidlalo iqembu ledynamo sibe nguthikile obhanqa 00 lelemanika diamonds emdlalweni odlalwe namhla umdlalo weqembu ewange letriangle united ufike emaphethelweni ngokufanayo kusenjalo isile ngesikhala senaliti inkokeli yeqembu le-Highlanders abalandeli beqembu sebefuna ukuyisusela amanqe emhlanganweni oqhutshwe namhla eBuzo Clubhouse bathi indaba zemali aziqondakali njalo basola ukusebenza kwenkokeli yeqembu leli kubika uEzra Jesus Banda
kulabalandeli beqembu akade befuna ukuba kuxotshwe inkokeli yeqembu leli emhlanganweni lowo kulandela ukuxokozela okumangalisayo phezu kodaba lemali okuthiwa kayisetshenziswanga ngemfanelo onyakenye u-Isaac Jonga olilunga le-Highlanders kubefuna abaphathi bebhosi baxotshwe
abantu bebesithi bahambe ngoba kabasutiseki ngendlela abaphathe ngayo imali yikho okubenze abantu bathukuthele ukuthi kabahambe
omunye njalo umlandeli webhosi uChris Zulu uthi abaphethe leli qembu bayalwa
umhlangano ube khona kodwa kuningi kakhulu ongahambi kahle ongalimaza iqembu lethu uma kungaqhubeka kungaleya ndlela kungalungiswa I think kumele benwe nesambululo iyakhula indlela iboard ne-executive ezibonise ukuthi zisebenza kanjani phakathi phambi kwama-members akusimo esihle lokuyana kuyalimaza iqembu I think in the near future kumele kulungiswe ukuthi iqembu lethu libe right
owake waqeqesha iqembu le-Highlanders labafanyana abancane u-Ali Baba Dube uthi inkokeli yebhoso isiyedlulekile
awuhambanga kahle vele into zangkhona bekungaqondakali ukuthi ibhodi yangenela yezedu zibayalwa njengo-chairman u-chairman vele kalaleli muntu yena ukuthi unguye
ukwehlula ekuqaleni kumnyaka lapho umgcinincweko weqembu uBusani Mthombeni angazange aphakele khona abalandeli ukuba imali imi njani kwenza kwaba lokuxokozela emhlanganweni oqhutshwe namuhla umhlanhla bahlangene kudube oba nginobhala kwaleli qembu landisa ngokufuthelana kwamalunga ebhoso
siyakunanzelela ukuthi kuphuzile kwaze kwafika ngalesi sikhathi okwenze ukuthi umhlangano namhla ube ngumhlangano onzima kakhulu ngabantu bebefuthelene wabuya nje kwathi ama-auditors lawo afika ibeka indaba yabo bayichaya kwakhanya ukuthi kulento ezimbalwa mhlawumbe ezingaphathwa kuhle kwase kusenza ukuthi le bhodi layo igcizelele ukuthi kulento ezingahambi kuhle kukhanya-ke ukuthi kulokungasebenzisani kuhle phakathi kwebhodi le-executive
omunye njalo ngomoden sikhuthele ngwenya owake waba ngumphathi we-Highlanders ochaza ngokwenzakaleyo kunomhlangano
kube lokuphikisana kakhulu abanye besithi hayi yona i-executive kayichaye phansi kayihambe kube lo mbono wokuthi kube le vote of no confidence abanye baphikisa kodwa ibhodi yacela yancenga sibili ukuthi hayi asibanikeni ithuba ukuthi belilungisise amaphutha abo so yikho lapho esikhona kathesa
uluku mcandla umgcinisalo we-board of directors uqembu le-Highlanders uchaza ngobudlwangudlwangu obube khona
ngemva kokudluliselwa phambili aza kuya ngemva kwenyanga iinyanga zalo zaba four months khonokho kuhluphile kwase kusithi ama-auditors akukhulumileyo lapha kukhanya ngathi akutshengisi akutsho ukuthi kwathathwa izimali kodwa akutshengisi ukuthi azithathwanga abakutho ukuthi amalunga-ke bebedinga ama-members ukuthi okuyikho yikuphi pho njengoba ama-auditors ethi bangeke bakhulume okuhle ngalokho abakubonile
isekelo sombuso weqembu leHighlanders sithi iboard yeqembu yiyo okumele ke iphathe intambo nxa kungenzeka ukuba iexecutive isuswe esikhundleni. Kodwa iboard yalile. Umhlangano wanamuhla uqhutshwe ukuze inkokheli yeqembu iqedise uphakela abalandeli beqembu ukuba imali yeqembu isetshenziswe njani nyakenye. Kodwa kwehlule ukuthi amalunga aleli qembu akuzwisise. Ngima neStudio 7 ngapha ngaseHighlanders Clubhouse, igama lami nguJesus Banda.
Kuhlelo lwabatsha namhlanje lofundani Ndimande khona ngale ke kobulawayo. Ndimande unjani mfowethu?
Ngiyaphila mthembo osimba njani khona ngapho emeli.
Asiphilile, akusitshele ke sizokuthi ke lohlelo olukhubayo khona mbo lohlelo lwani?
Oye, lezi nsuku zingisebela i-Thompson and Reading. Indoda le yakushiyayo ngo-2020 eyayishayele u-Calvin Mhlize. Enananto yami ngizayazi yayicula umculo we-hip-hop, kodwa nje yayiprodusa nje yonke into eyimizisi yayisenza.
Singathi-ke kunini khona, kunini khona?
Ye, kuzakuba mhlaka-19 ogama khona ngale eluvesi kuzela lapha ashonela khona. Ngithi abantu bawazi ukuthi wathola imoto endaweni leyana ngugulukwane esitich laphana emasukesisethi. So ikhosi kulungiselela
libangake liulungiselela khonokho njalo kuqakatheke ngani khonokho elifuna ukwenza?
Owathi sindethini yami elitshwane kakhulu i-includa sinomfowethu i-artist lapha kuhambazi abanye ngomzo-7 nomunisisi Tangatob khona laphana i-town yaphekapheka ona ulokuyi-restaurant thize wasela then besenile futhi ka-cousin siyagijima kakhulu. Wonke ngesandwa ngewani ngewaphekisela abantu ngomzo ngoba nongabacabangabasakelayo khona kobulawa ye
ye akunxuse abantu
izandla bethu zinsithani lapha emalungiseleleni. So nje sihamba sithothele izincwadi lapha lalapha emankampanini kodwa lohlupho nje abantu bakithi bathumela kathane ngathi selincedele njalo angazi kuyenzeka sebefuna sibakhonzise kakahle kanjea kanjani ukuthi indoda le isikhathi kakhulu lapha kwezomthelela kobulawa.
Ngagcina lo kholo manje ngibonga umdali ngokungikhokhela kulento okomanje ngiyabhubha faka imali uzobona zothuya masengirocka le mic uzomuva bheka amazero ngiphusha amakhoma bebengakholwa ngibatshela ngephupho.
Abafisi ukuthi bakuphume bancede bangakuphuma njani?
Oye, abafisi sincedisa okuqala sile imeyili yethu ngeplanetdream@85@gmail.com. Then iinombelo zami ngu-0775872106. Bangangitshintsha kuzona lezi iinombelo le mininingwane.
Ye, ungaziphindi iinombolo zakho?
Inombolo lezami ngu-0775872106.
Namhlanje besilofundani Ndimande ikhuluma-ke ngu-Calvin ujaha wayichaya umculo njalo iprodusela abantu abaningi.
Bebethinyeke manje mphakathi ngenile bebembhekela aphasi manje bambona bavumile.
Aye, namhlanje sigqiba lapha uhlelo lwethu olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.